Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
umgabe kumele bekwe ukubeka kwakhe kulamasiko amaningi sibili, but thina sesibona ngani sebethatha isikhathi eside kakhulu, ngoba umuntu owabhubha last week lanamhlanje lekho kungazakala ukuthi uzabekwa nini, ngibona ngani.
Umngcwabo kamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli uqhubeka ungacaci ukuthi uzoba nini njalo ngaphi ngemva kokuba isikhulumeli semuli yakhe sithe kuzaba nembuthano embili.
Umgadi kumele ngazi lutho ukuthi uzabekwa ngaphi eyiroseka kumbe ngathi akutho lutho, kodwa mina ngowami umbono bengiyisithi bekuzaba yindlela yokulondoloza imisebenzi yakhe lobukhulu bakhe aluba naye uya lapho kulele khona amaqhawe akithi osilundi kojeyizeso mafukufuku.
Abanye abezanu PF bathi lanxa umufi lomteni wakhe babelelungelo lokutsho lapho azabekwa khona kufanele ukuthi angcwatshwe eNational Heroes Account. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ngomunye wenkokheli yakwamanye amazwe ezabe ikhona embuthanweni omkhulu womthandazo ngomgqibelo wokuvalelisa uMnumzana Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umngcwabo kamnumzana Robert Mugabe uqhubekela phambili ungacaci ukuthi uzoba nini njalo ngaphi ngemva kokuba isikhulumeli semuli sithe kuzaba lembuthano emathuneni awe National Heroes Acre uhulumende ekhokhela inhlelo ukuthi ngemva kwalokho bese kusiba lomngcwabo ozakwenziwa ngabemuli kuphela. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lentatheli zindaba enkundleni eYorufaro Stadium lapho uZulu akade ezevalelisana lomuyi, isikhulumeli sembuli ongumzukulu womufi uMnumzana Leo Mugabe uthe bazalandela wesiko ngendlela induna ezibekwa ngayo njengoba uMugabe wayeyinduna esigabeni sakhe. Uhulumende ubikwa ezaqala ngohlelo lwakhe lombiko kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa kanye le 21 gun salute eveza inhlonipho yeqhawe lesizwe andibana inkokheli zomdabu ziqhube olwazo uhlelo.
Umgabe uzabekwa emathuneni eHeroes Acre. Lokhu kuzenzakala ngensonto. Uzaqala ngohlelo lukahulumende olubalusela i-21 gun salute lokunye okunjalo. Ngemva kwalokhu inkokheli zomdabu zizamthatha ziqhube inhlelo zesiko. Ngemva kokuba seziqedile, uMgabe uzangcwatshwa izihlobo zakhe
zonke. Bekule simo sokudana okukhulu enkundleni yeRufaro Stadium lapho abasekeli bebandla abavela ezabelweni ezinhlanu zelizwe babuye kuzovalelisa uMgabe. Kodwa abanye abafana lomnumzana Deuma Ndlovu baveze ukukhathala ngokwenzakalayo.
Thina njengomphakathi siyazwisisa ukuthi uMgabe kumele bekwe, ukubeka kwakhe kulamasiko amaningi sibili, but thina sesibona ngani sebethatha isikhathi eside kakhulu, ngoba umuntu owabhubha last week lanamhlanje lekho kungazakala ukuthi uzabekwa nini, ngibona ngani sekuthatha isikhathi eside. Njalo silethembu kubana bengayenza khonokho okwenziwayo and then bephange beyazise umphakathi ukuthi obaba uMgabe uzabekwa ngaphi.
Lokhu kugcizelelwe yingcwethi ecubunga ezomnotho uMnumzana Mlungisi Nduna othe ilizwe selilahlekelwe isikhathi esiningi likhangelene lomngcwabo kaMgabe.
Umongameli uMgabe owayengumongameli uMgabe lahlwa sinanzelela ukubana ithatha isikhathi eside ukubana iqedisiswe abemuli yakhe wona bedonselale lo hulumende edonselale so esikunanzelelayo kubana kuyadingakala ukubana indaba le iqedwe masinyane ngoba isithathela isizwe isikhathi esiningi akade kungabe kusenziwa izinto senqubela phambili ngoba sikhuluma kunje endabeni ye-economy sike sabona evinda amaphephandaba kahulumende evuma ukuba nezinto zakhwela ngesilinganiso sifika 100% ngeviki linye.
Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Nelson Chamisa unikezwe ithuba lokuhlala labahloniphekayo ngomgqibelo embuthaneni wenkundla ye-National Sports Stadium lapho abahlonishwa laba labazavela phandle kwelizwe abazabe behlezi khona. Lokhu ngokuqala ngemva kokhetho lwedluleyo ukuthi uChamisa aphiwe inhlonipho yokuthi abe ngomunye wabahlonitshwa emkhosini oqhutshwa nguhulumende. Lo nyaka uChamisa wancishwa indawo yokuhlala labahloniphekayo ekungcotshweni kwamaqhawe esizwe uOliver Mtukudzi loDumiso Dabengwa. Kodwa unkosikazi Faith Nsingo oyintatheli zindaba uthi le yindlela yokuvala amehlo abahloniphekayo abazavela kwamanye amazwe.
Ukuphiwa i-VIP ticket kukaChamisa ukuthi ehambe emfeni kaRobert Mugabe kutshengisela ukuthi u-ED uzama ukutshengisela laba abahloniphekayo ababuyayo emfeni ukuthi babambene, ukuthi sibambene njengelizwe, kodwa khona kuyazakala ukuthi akula kubambana okukhona. Lokhu nje kufuna ukukwenzela nje isikhathi sona leso esemva, kodwa akula kubambana okukhona phakathi kukaNangagwa noChamisa.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Molokeli ecingweni ukuthi asazise ngokunxuswa lokhu yehlule. UChamisa ubonakale izolo emzini kaMgabe eBlue Roof ezoduduza umfelokazi lemuli. Abahlonitshwa abagoqela inkokheli yamazwe neyake yakhokela amazwe sebeqalisile ukufika elizweni ukuzohlangana nalabemuli eZimbabwe embuthanweni omkhulu womthandazo wokuvalelisa owayengumongameli uMgabe ozaba enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. Njengokutsho komzukulu omufi, lokhu kungacaci ukuba umngcwabo okhokhelwa ngabemuli uzakwenzela ngaphi njalo nini. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Ukusenjalo, ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Dingu Moziphuthi ongumeli webulilima West edalele ephalamende uthi lanxa umufi lomndeni wakhe bebelelungelo lokutsho lokho lapho uMgabe azabekwa khona, ukubona kufanele ukuthi angcwatshelwe e-National Heroes Acre.
UMgabe yindoda ebengiqhawulana layo isandla, umuntu obengazi lebizo, umuntu engimbone enhlelweni eziningi ebengizisebenza laye. Kodwa-ke kananzelele ukuthi uPresident Mnangagwa kakaze avule umlomo amthethise loba azame ukumenza sithi. Kodwa osekwenziwa izihlobo yikudinga ukufuna ukuba abantu abaqakatheke ngomuntu osethule. UMgabe kumele ngazi lutho ukuthi uzabekwa ngaphi eHeroseka kumbe ngathi akutho lutho. Kodwa mina ngowami umbono bengiyisithi bekuzaba yindlela yokulondoloza imisebenzi yakhe lobukhulu bakhe, aluba naye uya lapho kulele khona amaqhawe akithi osilundi koJZ omafukufuku. Ngoba-ke nguye obekhulumela abaningi abathiyileyo abalele eHeroseka. Kanti kuza kwenziwa ngani ukuthi futhi nge-last minute abe nguye othi kasayifuni indawo ayakha labantu? Sithi uMgabe kazi lutho, uMgabe aluba kuya ngezifiso zethu, aluba uyaziphumulela e-Heroes Acre, lokho sokufunwa izihlobo yikufuna ukuqakatheka. Kodwa at the end lapho azabekwa khona akutho lutho, ngoba ukubekwa yikubekwa, kodwa he remains a national hero.
Esintwini ngangizwe kuthiwa isifiso kumbe izifiso zomufi ziyahlonitshwa, akunjalo yini?
U-Edgar Tekere wayethe afuna ukubekwa e-Heroes Acre. UMgabe nguye wakhe iphilishi lokuthi othuleyo kazi lutho siyambeka lapho kufanele abekwe khona. Amanye amahungahunga athi ubaba uNkomo wayethe kaye e-Heroes Acre. Kodwa namkani ukhona, mina njayela ukufika kwamfane e-Heroes Acre ngike ngiyime khona phande aphalele khona uMgabe. Into ekhona ngeyokuthi isivumelwano sempilo ende esiphilileyo azingeke ziphidlizwe nje, into encane yokugcina ukuze babe lokuxabana phakathi kombuso khona nentando kaMgabe akudalwanga ngumbuso khona. UMgabe wasuka waba ngumuntu osedonswa indlebe yokudala ngokukhula engasanakaneli iningi ngoba wayetshelwa ngabantu kokwenza. So kwasuka ke baba yi problem kona ukuthi siyaba kanjani ukuthi umuntu lo abe lokhu edlelana kanjani nalabo abakhona. Kwafuna kufika istage kundibanga lokuthi umgabe kucina sokuthiwe ayephumula ngendlela okwenzakala khona ngo-2017.
Lo ngumnumzana Tengo Moziphuthi ilunga le ZANU PF njalo imela isigaba sebulilima West edalele parliamente obexoxa lontungameli inkomo we Studio 7. Kusenjalo ke umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa uzalibhekisa kwele Zimbabwe leqola lakhe besiya emngcwabeni walo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. UBenedict Nhlapo we Studio 7 uyalandisa.
Uhulumende weSouth Africa ubika ukuba umongameli Cyril Ramaphosa nguye ozakhokhela iqula eliya eZimbabwe njengendlela yokuveza isizotha lenhlonipho abayipha umongameli Mugabe ngendima ayidlalayo ekulweleni inkululeko ye-Afrika jikelele. Leli qula likhangelele ukuba ligoqele iziphathamandla zikahulumende kanye lezebandla elibusayo ele-ANC. Embikweni wethulwe ngunobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Ace Mahashule uthe ibandla lakhe leleZANU PF lilobuzelwano obukhulu obasukela kudala amabandla nomabili esesempini enkululeko. Kusenjalo kwaba ngumongameli wakwele South Africa yena ovele seseZimbabwe umnumzana Thabo Mbeki uthi umsebenzi owenziwa ngumgabe kunkululeko ye-Afrika umkhulu.
We are here to say condolences to the family.
Then I'm a
very important player in terms of the remaking of the continent.
Ezinye inhlanganiso ezizimelela amabandla aphikisayo afana lele Economic Freedom Fighters labo bakhangelele ukuthumela amaqula. Kuyona liviki ibandla le-FF elikhokhelwa umnumzana Julius Malema liqhuba umthandazo wenduduzo yokukhumbula uMugabe. UMalema uthi ngesikhathi ethonisiswa ngodaba lwengoma yakhe ethi Dubula iBhunu, uMugabe wathi akeze eZimbabwe uzamvikela.
In the four-eye discussion I had with President Mugabe was
uMugabe wathi kimi njengoba bekuhlupha wohle uzihlalele eZimbabwe angekho ozokunqanda.
There is no ANC that will tell me to return you back to South Africa. They will never tell me that.
Isizama seZimbabwe uNkosazana Makindlovu ngomunye wabathi bebefisa kakhulu ukuba khona emngcwabeni kaMugabe.
Yona ifeeling yokuthi kunomuntu olahlekileyo empilweni yami beyikhona. But into engenze ngangayingcwaba umkhulu anginayo imali ngoba bengicabanga ukuthi khona njengomphathi welizwe izoba khona i-transport zamahhala ngoba ngibona umuntu areplace umkhulu e-more than worse than umkhulu.
Abaningi bathi bamangaliswa ukuthi uMugabe uqhubeke esiba impicabadala lasekufeni kwakhe ngemva kwembiko yemuli yakhe ethe umsebenzi womngcwabo wakhe uza kwenzelwa emathuneni amaqhawe e-National Heroes Acre. Kodwa ke yena abese siyangcwatshelwa lapho kukhethe khona imuli yakhe. Lelesuthu 7 Johannesburg ole South Africa ngingubenedictine Nhlapho.
Kusenjalo umongameli Mokgweetsi Mosisi wakele Botswana ulobe amazwi akhe ebhukwini lenduduzo e-ofisini yomeli weZimbabwe kulolu lizwe ngolwesine ngemva kokutshona kukamnumzana Mugabe. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Masisi ulobe amazwi akhe awenduduzo ebhukwini elivulwe ngomvulo ukuze abantu bakhale kanye lemuli yeZimbabwe phezu kokulahlekelwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Masisi uchaze umuyi umnumzana Robert Mugabe njengomuntu owachitha isikhathi eside elwela inkululeko yabantu beZimbabwe. UMasisi uthi eleBotswana kanye leZimbabwe alukuningi okwahlanganisayo.
Sithana labo, sithana labo ngulahlekelwa ababhekane labo. Sijabulela impilo asiphe yona. Noma nje kwakunzima ngoba isikhathi eside usichithe esempini. Impilo ekade inempumelo, impilo emabalabala, impilo kamongameli Mugabe.
Umongameli Masisi ukhombe ukuthi akenelisi ukuya emngcwabeni kaMugabe ngoba ebambekile. Kusenjalo ummeli weZimbabwe kweleBotswana umnumzana Henry Mkonweshuro ubonye okusekelwa ngumongameli Masisi ngesikhathi sokufelwa.
I wish to send my heartfelt appreciation.
Ngithanda ukubonga umongameli Masisi ukuthi athathe isikhathi emsebenzini wakhe oxakileyo ukuthi azokhala lathi. IZimbabwe kanye leBotswana zivela khathaza, saphathiswa kakhulu ngeleBotswana ngesikhathi sempi enkululeko.
Come a long way.
Kodwa abanye abeZimbabwe leBotswana abafana lomnumzana Andreas Spanda bathi uMgabe watshiya uNambitha okumnandi kanye lokuba bayemlonyeni ngesikhathi sombuso wakhe.
Ye, khona kumhlungu silahlekelwe sihili siyakhala, lamanye amazwe akhala lathi, kodwa umbuzo omunye nje ukuthi siphakathi kwenduku zonke lezi, abantu nxa bekhangele bona bazitshela ukuthi ngumgayo owawona yonke into.
Umongameli Masisi ukuthi eleBotswana lizaphumela iqula liphezulu eligoqela umsekeli wakhe umnumzana Slamba Tshogwane kanye lwake waba ngumongameli weBotswana umnumzana Festus Mohae ukuya emngcwabeni kamongameli Mugabe. Ngingumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Uhulumende uthi inkokheli yamazwe akuzwekazi le-Afrika isiqalile ukufika eZimbabwe namuhla ngaphambilini komkhosi wokuvalelisa owayengumongameli umnumzana Mugabe kusasa enkundleni ye-Rufaro Stadium eHarare. Uthi yena abakhokheli bamazwe alitshumi lanye laba bengumongameli bagcizelele ukuthi bazaphatheka kodwa bakhangelele inani eledlula lelo. Lanxa kunjalo akukacaci ukuthi bakhona na abavela emazweni aphetsheya agoqela akumanyano we-European Union kanye lelemelika abazaphatheka kulo umkhosi. Amazwe la ethesa izijeziso zenotho eleZimbabwe ngenxa yenhlelo zikaNomzana Mugabe ezazisephula ilungelo loluntu ngokutsho kwabo. Sixoxa loMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Umuntu lo uthe ma esexabana le-Britain, i-narrative yakhe nje yayishintsha yathi siba yiloyo elwa le-West. So, ilikely ukuthi yokuthi sibone betshengisa any good will towards ukufa kwakhe manje is very low. Bafuna ukuthi nje abe ngumuntu ongathiwa ngumuntu ongakayenze lutho. Ngoba if bengaphakamisa baqine bethumela amalokhiyane ukuthi langalezo and so on, kuza niligunya lo kuthiwa ngesilunga ngama would be offenders, ngoba uMgabe is an offender to the West. So baba befuna ukuthi bamanage ukufa kwakhe ngendlela yokuthi kungabi lo muntu okuhawukelayo at all, ukuthi noma nje iripota yi-El Jazeera kumbe ilokhu i-CNN kube iliyani into yokuthi hayi lo muntu was just a simple person. Ukhile nje ongantiwa kibo uyedliwa la ngo-Oliver Mtukudzi isinga engazange ibusa ilizwe. Think ngesikhathi siba le-transition ye-coup bebe lethemba lokuthi lo omusha ongenileyo uMnangagwa uzavula amasango izinto zilunge njalo, but asikho esikubonileyo njengoba sesikhangelele sabona ukuthi izinto zikhanya zilokhu zisiba worse. So I think i-West in terms of engagement leZimbabwe sebakhohlwa ngomgazi.
Singabona kulo mahluko yini ngendlela abaphatha ngayo udaba lweZimbabwe kumbe lokhu kufanana lalaphana uMongameli Mugabe susiwe embusweni kuze kube lalamhla?
Angiboni kungatshintsha. UMnangagwa ngesikhathi ethatha over yilokhu i-power from Mugabe waphuma mpela waqala ukwenza izinto ezama ukubiza abayi i-West ukuthi buye kwakuma-meeting bambuza bemkhumbuza nge-ground. I think ukwehluleka kwakhe ukuthi ayiphakamise iZimbabwe after Mugabe kwaba yikwehluleka kwakhe, it had nothing to do with Mugabe. So ukufa kukaMugabe akukhangelelwanga ukuthi sokungenza umehluko. Sasa sengiyenzani okutsha ngoba uMgabe sefile uMnangagwa. It has been in his hands for the past 1.5 years ukuthi alungise ilizwe. That's why imuli yakhe ifuna ukuthi yona aseyonto yeZimbabwe, aseyonto yegovernment, ngoba kwehlukane kudala vele.
Lo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Kusenjalo abalobi labantu abaphatheke emsebenzini wamabhuku lezemfundo bathi wake waba ngumongameli uMnumzana Mugabe bazamkhumbula ngokukhuthaza ezemfundo lokuthuthukiswa kwabantu kulolu hlangothi. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume embuthaneni wokunanza umsebenzi wezemfundo ngosuku lwe-International Literacy Day owenzelwe eHarare lamhlanje. Umlobolo Dumo Virginia Phiri unxome owangumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngokukhuthaza intuthuko yezemfundo eZimbabwe okwavulela abantu abaningi amathuba.
Abaningi abamaziyo kuhle sithi bathi wayebala, wayengumuntu owayethanda ukubala ingwalo ezesintu ngesikhiwa la wonke wonke labantwana anzothiwa ithakazelela ukuthi abane labantwana ikwesi ukuthi ukuthi abantwana baqhakathekile thina sisebancane esikolo okwakufundwa ye ingwalo zazingekho ezabantwana kodwa ke kathesi ingwalo zabantwana siyaziloba.
Omunye umlobi uNomsangwenya olebhuku elithiwa Izinyawo Zayizolo uthi kudaba lokubala lokubhala into ayeyikhuthaza ngokubala yena ngokwakhe.
Ngimkhumbula ngokuthi ngumuntu owayefunda, he was a reader. Kuthiwa ngumuntu owayefunda, zange ngimbone, but ngokwazi kwami lokwenza kwakho ekhanya ukuthi ngumuntu ofunda ingwalo. So ngifisa ukuthi ngaba abantwana abancane bonke bengafunda, bebekwazi ukuthi ukufunda indawo uqakathekile ngoba ugwalo luyakuthatha lukusekinya, uyazi impilo yekinya, likuse-South Africa, likuse-Holland, likuse-America. Ubekwazi ukuthi abantu be-America baphila njani, ubale engwalweni.
UMangwenya uthi lobunzima bezomnotho sobusenza abantwana bengasabali kangako.
Ngibona ukuthi impilo inzima kakhulu, especially elizweni lethu kakhulu. Kathesi inzima kakhulu, ongangokuthi even ukuthenga ugwalo, abazali abaningi abakwanisa ukuthenga ingwalo. Kodwa noma kunjalo, kumele ukuthi abantu bezinike ithuba lokuthi abantwana befunde. Ngoba sibona ukuthi kathesi abantu babhizi, okuthatha isikhathi sabo kakhulu kudinga imali, okuthi nje kube lokudla.
Ilanga le-International Literacy Day liqakathekile kakhulu kuzifundi lababalisi, njengokuchasisa kukaJillian Kwanzura ophatheke kulumbuthano.
Ilanga leli likhunjulwa every year mhlaka 8 September, but this year since mhlaka 13 ngoba mhlaka 8 bekuyiSunday, so sabona ukuthi kungcono ukuthi senze mhlaka 13 ngoba abantwana besikolo bayebekhona labo ukuthi labo siyenze labo umhlangano lo. So umhlangano lo sibize abantu abaningi, sa involve even abantu abalama disabilities, wenzela ukuthi labo bebe part of umhlangano lo esilawo namhlanje.
Umkhosi wokunazelela ilanga uqoqwe ngokusebenzelana logatsha lwezemfundo lezinye inhlangothi lenhlanganiso zempilo ezizimelelo ezigoqela abe United Nations Education Scientific and Cultural Organization UNESCO labanye. Inhlolisiso yezimstathi ngomnyaka 2018 ikhomba ukuba eZimbabwe ngelinye lamazwe phezulu ukwedlula amaningi awezwekazi le-Afrika kwezokubala lokubhala lemfundo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMapita Ntambe.
Abantu emhlabeni wonke jikelele balembono ehlukeneyo ngembali kaMnumzana Mgabe owabusayile eZimbabwe weminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa. Uyezwa Chisa Sfanda weStudio 7 uxoxe labadabuka kweZimbabwe kanye lengcwethi kwezombusazwe kweleBhilitane ngembali lelifa likamufi.
Iningi lithi uMoyi uMgabe uzakhunjulwa njengomuntu owabhiliza umnotho welizwe, wabulala abantu njalo wehlukanisa abantu ngemihlobo, okwenza kwaba lezundano ekhona kweleZimbabwe namhlanje. Kodwa uMnumzana Lloyd Msipha, ingcwethi kwezomthetho ezomnotho nezombusazwe, yena uthi kukhona okunye okuhle okwenziwa uMgabe.
After 1980 ngiwaqhaza ukubakha ama-bridge, infrastructure, izinto zahamba sibe leZimbabwe. Izikolo lezi wazakha singakhangena ngathi samaZimbabweans singabantu abafundileyo, over 90% literacy rate. Yiyo eyinto ilegasi yawasitshelayo. Ishu yezeland saphiwa amasimini, sikhathesi esikwanisa ukulima njengabantu abamnyama. Amanye ama-positive legacies wona lawa.
UMnumzana Qobo Mayisa wenhlanganiso yamabandla ezenkolo awe-Christian Alliance kavumelani lo mbono kaMsipha.
Siyadana kakhulu ukuthi uhambe engalungisanga izinto ezamoshakalayo kuleli lizwe. Njengamanje sisabalela umhlaba wonke, singama refugee emhlabeni ngenxa yale indoda esilele phansi. Besifisa ukuthi aluba uhambe ekulungisile khona lokhu kumotshilizwe akwenzayo okwachitha abantu kangaka. Ilizwe lizalwa liseselusane, lizalwa wahle wathela ibook round wazama ukuqeda amaNdebele. Ukuthi ube bangisanani lamaNdebele asoze safa sabakwazi.
UNkosazana Beatrice Khumalo oyingcwethi kwezombusazwe uyagcinelela kumbono kaMayisa.
Siphakathi kobunzima, sisemazweni ngenxa yalo uMgabe. Thiye ebhilize ilizwe ungasela economy, ilizwe kalila mali, ama-industries siyavala, the land eyathathwayo akula okuphumayo, akula zibhedlela, imigwaqo ifile, amanzi angcolile, akula magezi.
Umsepha uthi uyakuvuma kodwa akula muntu ongenamaphutha.
Yes, kule ndawo areas where wayeduleka i-relationship yakhe nonkomo, i-gugrawundi and so on. Those are some of the negatives, but overall nxa sikhangelele igazi kababa lowo kasikhangeleni sibona ukuthi no, njengomuntu njengami nawe siyafanana, umuntu akula muntu o-perfect lapho ayenza wakwanisayo and ezinye izinto wayahluleka.
Ukanti umnumzana Admo Chuma ofundisa ezamalungelo oluntu ekolijini eleyunivesity of Essex uthi ukufela ngaphandle kwelizwe kukaMgabe kufakaza imbali yakhe yokubhidliza ezempilakahle eZimbabwe.
Kutshengisa ilegacy yakhe, kutshengisa ukuba laye ubesebaleka kwele Zimbabwe siyadinga ukwelahlwele kwamanye amazwe. Izibela yini sikhuluma nge-leader wa inherita one of the best countries in the world, wa inherita uluju, wathatha ilizwe elihle walirijusa laba ngamalahle nje. So mina uMgabe ngilokudana ukuba ufile kudana kwami ngokuba athonisiswanga ngezono zakhe ngokubulala abantu abakwenzileyo, umuntu o guilty of crimes against humanity.
Omunye uMgabe obhubhele kule Singapore ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa kule mibiko ephikisanayo ethi imuli yakhe lenduna zakibo zifuna ayengcwatshwa kibo kozwimba, kodwa iminye isithi uzancwatshwa e-National Heroes ekhaya Harare embuthanweni ozaba labemuli kuphela. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Silokho sekudaba lunye, ingcwethi zomthetho zithi lanxa umnumzana Robert Mugabe eseshonile icala lakhe lokulaya ibutho lakhe le-5th Brigade uyabulala abantu abangahlomanga ngombhoqazo we-gugrawundi aliphelanga, ngoba lalabo adala icala elabo basaphila, ngakho-ke bazamela bathonisiswe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ilizwe lisanda kuthatha uzibuse, uhulumende kaRobert Mugabe wabulala abantu abadlula inkulungwane ezingamashumi amabili esebenzisa ibutho leviyo le-5th Brigade elagcina linikwa igama lokuthi yigugurahundi. Igqwetha umnumzana Khulekani Sivanda uthi icala kaliboli ngoba esedlule uMgabe.
Ngokomthetho indaba kayipheli ngokufa kwakhe. Of course yena ngokwakhe personal angeke simlandelele ngoba seshonile, ngoba into zomthetho zabesithi impumelo yekhothi, ikhothi ingazithi okay nguye oyenze lobu buthi, so kumele simpanishe. So siyampanisha njani evele eseshonile? Kodwa kusalayo ukuthi laba ayisebenzisana labo bona usababhekile nge-doctrine yani okuthiwa i-common purpose. Wonke ama-associates akhe ababekudala konke, bekufeza konke, bebonke icala lisababhekile nxa lingabunjwa babezamele baliphendule.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi bonke abasebenza lo Mgabe abasaphilayo balecala lokubulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe we-gugurahundi.
Silusize nje ukuthi uhambe singakatholi ithuba sokuthi egwetshwe ethonisiswe etho ukuthi wayebabulalelayo, kodwa siwaziyo ukuthi basele abanye bakhe wayesebenza labo. Mnangagwa, Sekeramaye, Perez Chiri, uChiwenga, bonke banamacala abafanele bethonisiswe begwetshwe, izandla zabo zibomvu ngegazi labafowethu.
Unkosikazi Ntombi Masoka uthi icala lokhe kulicala uMgabe uchiye emochile kunye lalabo abaseleyo bafana laye.
Ngithi mina isicala lokhe kulicala akutshintshanga lutho, vele ushiye emoshile. Labona abavele bayamosha, kukhona bezamosha. Asizweli vele, sizubuhlungu vele, sizibuza ukuthi ufeleni wathiya impendulo zona ezibe sizifuneka engaziphendulanga. Njengathi nomama vele sisibuhlungu ngoba sizele abantu abethu asikho labo just because of this old man. Bagcwele phandle bayathuka kathi esemazweni babizwa amabizo, ilizwe balele lingahlalekiwe. Phaya umntwana kumele nxa ngimkhulisa ngimkhulisa.
Umnumzana Moses Mpofu uvumelane lonkosikazi Masoka ethi abaseleyo kababotshwe.
Thina ngesifiso sethu besifisuthi ngakafanga ngoba sithese le mbuzo esinayo, besifisuthi ngababa le mpendulo ngakho, ngoba laba abanye manje sibone ngani sebezawathatha icala.
Yebo ke siyabonga. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esiyabe sicubungula udaba olufanayo lukamongameli Mgabe olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.